indaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Alichona njani mthwakazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 20 Nhlolanja 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babuye ngobunengi bebengazani kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMogenswangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo.
Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Mogenswangirai obe ngumkhokheli webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera.
Ngathi ke lokho kuqalisa ifuneral naleyo kababuTswangirai kuze kube namhlanje ilanga leburial. Hayi, akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundane loku bangokufalelisa umoya. Kodwa ke sibone siba udlakela, sibone.
Abantu abaningi basole kakhulu udlakela uqhamuke esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Mogenswangirai. Umhlangano wekhomishini ebonango ukukhumisana umlotha obukobulawayo umisiwe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abaqale ukutshengisela emhlanganweni lo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Owake waba inhloko kahulumende umnumzana Mogenswangirai obe ngumkhokheli njalo webandla leMDCT ubekiwe lamhlanje emzini wakhe lapho adabuka khona eBuhera. Bekubomvu gebhu indawana yonke ngokugcwala kwabasekeli bebandla leli kade begqoke impahla ezilombala obomvu lanxa izulu belisina bebegcwele kakhulu. UTswangirai ubhubhe ngolwesithathu lweviki edluleyo ngemva kokuhlaselwa ngumkhuhlane wemvukuzane. Uhulumende ubemelwe nkosikazi Opa Mtshinguri Kashiri, umphathintambo wezemvelo, njalo bekulezinye iziphathamandla zikahulumende. Bekulabanye abavela kwamanye amazwe ababalisa umkhokheli webandla eliphikisayo kwele Kenya umnumzana Raila Odinga. Sixoxe lentatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama obesemngcwabeni lo.
Abantu babuye ngobunengi bebengazani kuyihlabathi kuyibunyonyo babantu abaze ukuzamkhalela uMogenswangira emzini wakhe uManikwa eBuhera. Baze bevelela kumagumbi womane elizwe njalo kuze lamanye amalunga amabandla ehlukeneyo. Kwathi le nkokheli yenhlanganiso ezisebenzelana loZulu ezilwela ilungelo loluntu labameli bamazwe ayitshiyeneyo babuyile ukuzamkhalela kumbe ukuzamvalelisa. Kwase kusiza labantu bemzini okubalisa owazibeka ukuba ngumongameli umnumzana Raila Odinga waseKenya, bese kusiza bekulezethekeli ezivele eSouth Africa, kwathi ubekhona umngane wakhe ovele eZambia. Bonke bebevumelana besithi umuyi uTswangirai ube ngomuntu olombono obuphathisa ophathise hathi Zimbabwe kuphela, hathi ibandla lakhe kuphela, kodwa izwekazi lonke eleAfrika.
Kuyini okunye okwenzakeleyo sizwa kuthiwa kube lobudlwangudlwangu?
Yes, sibili kube lobudlwangudlwangu. Umkhosi ungakaqali ngaphambilini kwakhona omunye wabasekeli baleli bandla leMDCT unkosazana Thokozani Khuphe uchayiwe ngabasakhulayo. Usile ngokubalekela komunye umuzi lapha acathe khona, kodwa bebefuna ukumhlasela sibili bezimisela ukuthi ngabe kuthiwa ubeseduze bebezambulala lokumbulala, ngoba abanye bethwele into eziyingozi ukuthi bebengamlimaza. Usile ngokuza kwendizamtshina ebithwele iziphathamandla ezithunywe ngumongameli welizwe u-Emerson Mnangagwa ukuthi bazemela ezibalisa u-Opa Mtshinguri kanye lo nkosikazi Mtshangwa. Kulapho ke uZulu uthe ngoba esegijimela ukuyabona indizamtshina yikho okumsindisile washe waphuma ke waya lapho kade kuyehlalwa khona, kodwa akasanelisanga ukuyafika emzini kaTsvangirai ukuthi ayelugqoba uphelele endleleni wasebuyela nje wadlala lapho kade kusenzelwa khona lomkhosi eMagamba Primary School. Okuba yisehlakalo esisolwe kakhulu osaphethe isikhundla sikamongameli webandla uNelson Chamisa uzamile ukukhuza indaba zobudlwangudlwangu kodwa kukhanya kungasikwa kuqala akusikwa kuqala ukhuphe tshaywa ngincane khumbula kuhle sekungokwesithathu lokhu bemtshaya.
Unkosikazi kamuyi ke uElizabeth ubekhona yini?
Unkosikazi kamuyi ubekhona kodwa isimanga ukuthi bonke kade besipha imibiko yabo kungaba ngabe muli kungaba ngabangane lezihlobo bebengamutsho ukuthi ukhona ngaphandle kokachamisa nguyo omchilo ukuthi ukhona abanye bonke laba bekungani vele kabamboni kuze kwathi lo umhlabeleli Oliver Mthukuzi obekhona wahlabela ke ingoma uZulu abona ingani ibingeyokududuza unkosikazi Tsvangirai leyana elodumo ekhuluma ngendlela abafelokazi abaphathwa ngayo ingoma leyana ethiwa Neria kodwa nxa sikhangela kungxoxo zonke ngenkulumo zonke kade sethulwa ubengabonakali engaqakathekiswa kangako njengomuntu esingamthi ngumfelokazi ufelwe nguyo lahlekelweyo umkhokheli weZCTU singakhumbula kuhle iZCTU kulapho yiyo eyazala iMDC so uthe ngokunikezwa isikhundla ithuba lokuthi akhulumisane loZulu obebuthene kulomkhosi wahle wathi bhadla wathi umuyi wahlukunyezwa wachaywa wenziwa yonke into embi njalo ehlukunyezwa libandla lohulumende okhona ibandla lezana uPF lohulumende wakhe waseqonqosela ukuthi ziphathe amandla ebezithunyiwe kumele zithwale umbiko ukuthi bafuna baxolise abezana uPF lohulumende wakhona baxolise kuZulu weZimbabwe baxolise kumuli yakoTsvangirai baxolise ngezenzo zabo abazenza kuZulu weZimbabwe ukumhlukumeza okwesikhathi eside.
Alo ke nguMavis Gama intatheli zindaba yeStudio 7 ubexoxa ecingweni eseBuhera. Lokhu sikudabalunye siphinde saxoxa lonobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bert Nico Bebe osinde ekutshayweni ngabasakhulayo bebandla leMDCT.
Okumangasha abantu ukuthi kube lama youth lakasikwazi ukuthi abevela ngapi kodwa esikunanzeleyo ukuthi kade ehlabela esithi chamisa so bese sibona lapho zabona zokuthiwa sesitshaywa ke sanqandwa sacina sesincedwe sivikelwa ngamapolisa but kuthe after that amapolisa agcine ekhulelwa futhi ngama-youth la sacina sengena komnye ubaba wasengenisa emzini bathi ngenani lapha ekhithi tese sekhishini bazama ukujika amatshe bechaya indluliyana babona ukuthi akunanto abangayenza then sina siphakathi omunye wathatha sikhuni wazama ukuthi achise indluliyana siphakathi fortunately izulu belisima so indluliyana kayisalayithanga.
Manje lina lifikile yini wabekwe khona uTsvangirai kumbe bekulomango mbijana?
Besikhona apho besifika khonapho lapha emzini wakhe lapha abekwe khona besingabantu sifuna ukuthi sibe khuluma umama umama uTsvangirai sifika lapho ke bese siqalisa ukusebenza. Hayi vela sisafikanga lokuthi sifike singene endlini komama uTsvangirai sigcineke sokuyisiphithiphithi sonezo sose singabantu abatshaywayo kudilidelwa amatshe kudilidelwa izigubhu zamatshwala and abantu khona bonke bekhanya ukuthi badakiwe wonke akulo kade ngaziwanga ukuthi ngabantu sibili abadakiswe ukuthi baze kwenza lowo msebenzi.
Sizwa kuthiwa lenye inkokheli ebalisa umgcinisihlalo umnumzana Love Momoyo layo yehlelwe ngokufanayo.
Ye bakathi o Love Momoyo kade sebebanjiwe ngesilungu esingathi khona hostage bebebanjwe hostage ngoba bena bebengekho lathi lapho kuqala ukwenzakala so baba baba hostage labo baze bafika umsebenzi siqalisile yathi sigcine sibajoyina umsebenzi uqale.
UMonzora ke sizwa kuthi laye uphose wachayo
kade sisonke kade kunguma uVP umkhuphe kunguMonzora kuyini.
Lo ke ngumnumzana Bert Nico Bebe unobhala oqoqa inhlelo zebandla leMDCT ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseBuhera. Sloko sikudaba olufanayo obengumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai obhubhele kwele South Africa ngeviki edluleyo ungcwatshwe lamhlanje duzane lengcwaba lekhosikazi lakhe lakuqala umuyi unkosikazi Susan Tsvangirai emzini lapho adabuka khona eBuhera kohumanikwa. Lomanje kuke kwaba lokuxokozela kuxotshwa kwenye inkokheli kugoqela umsekeli kaMnumzana Tswangirai uDr. Thokozani Khuphe lo nobhala jikelele webandla uMnumzana Douglas Monzora labanye uAnastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Umngcwabo kobe ngumongameli we-MDCT uMnumzana Morgan Tswangirai uqhubeke kuhle lobanje bekulokuxokozela okuthize kanye lokuphoselana aqatha. Umuyi ubekiwe emzini lapho adabuka khona lobanje uzulu emandebeleni esola inkulumo lezahlakalo ezibe khona esililweni lesi. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela amalungelo oluntu eye ibhethu likaZulu uMnumzana Mbuso Fuzwayo upha umbono wakhe ngalumngcwabo.
Kulusizi okwenzakeleyo kubekwa umongameli we-MDC ukuthi kuhlukumeza usekela mongameli wakhe ngoba singazi ukuthi kuhlukumezwa ngoba ngumuntu wesiNdebeleni kumbeni ngoba ngumuntu ongumama esintwini kuyazila lokho.
Okhangelele ukumela isigaba seBulawayo South kukhetho olulandelayo uMnumzana Mzaca Josephat Ngulube uthi kuyadanisa ukuba kube lokuxokozela emngcwabeni kaTswangirai lokuxotshwa kankosazana Thokozani Khuphe akubaphathanga kuhle.
Okwenzakala nge-MDC la ngubekwa kukaMorgan Tswangirai into embi eyangisa kakhulu esitshengisa kakhulu ububi bephathi leyi eyesibusayo iZANU-PF ngoba osokwenzakele lapha singathi iZANU-PF yona yesingenele phakathi kwenhlelo ze-MDC eyiyo esixega abantu okungathwehasa kuhle kuhle bona laba abantu kabafisi ukuthi umuntu wesintwini aphathe njengomakhuphe. Mina ngingamsola ngingamsola umakhuphe into eyenzakala kuZANU-PF labantu bangale phecha kukaChanga usebenzise badeclare impi ukuthi kuliwe kalafisa ukuthi umakhuba wenjalo ungakhangelisa kuhle kuhle into ephamanzekile umuntu ophamanzekile uchamisa but ngasokusiyali sithole ukuthi labantu abawathengiselelayo emfeni asobantu esingathi ngabe MDC so ngabantu asebesetshenziswa yileli ibandla elibusayo yonke into njengatsho ngayo ngathi ifaleka eMorgan Tswangirai lento eMDC isibanjwe iZANU-PF basebe controller esenzo zabo ezingaqedakali.
Isikhulumeli sezaphu uMnumzana iPhithule Maphosa laye usole ukuxokozela okube khona emngcwabeni kobe ngumkhokheli we-MDCT ethi kulihlazo.
Kodwa silokunanzelela isiphithiphithi ezibe khona kususela ngosuku esishiya kuze kuye namhlanje kulokulwa okuningi kodwa lokho kusenzwa nje indaba ye-succession engasalungiswanga ngendlela eqondileyo yiyo i-result esuke yabakhona ukuthi kube lokuxokozela kube lokulwa kube lokuthethisana lokugijimisana emfeni okuyinto engekho African mase sikhuluma ayilabuntu ndizokulichata nje embalini yakhe leli gasi yakhe ubaba uTswangirai ukuthi hayi kulokunyanga sakulungisanga kuhle ngesikhathi esadla amabele.
Unkosazana Abigail Mupambi olwela amalungelo oluntu uthe yebo uTswangirai ubekiwe laloba labo abachiye emuva akade ebakhokhela badanisile kakhulu ngoba sekudale ukuxabana emulini lebandleni. Ethi kuqakathekile ukuba ibandla lilandele isisekelo sombuso.
Ngathi ke lokho kukhathi si-funeral nale kababa uTswangirai kuze kube namhlanje ilanga le-burial. Hayi akuzanga kube mnandi ngoba besikhangelela ukuthi abantu bakhundanele loku bangokuvalelisa umoya kodwa ke sibone usiba udlakela sibone usiba nama-factionalism hate speech through and through kubangelwa indaba ze-factionalism zona lezi kodwa ke mina ngokwami yazibuza ukuthi kanti vele kubangelwa kuyini uma i-constitution ikhona. Ungakudingisisa kade uzathola ukuthi kulunye phakathi kwabo oyabe engafuni ukuthi amele iqiniso. Yizo izinto ezigcina zisenzakala uma kulomunye oyabe engafuni ukuma eqinisweni kona.
Umsekeli kamongameli weMthwakazi Republic Party unkosikazi Prezia Ngulube uthe okwenzakale emfeni kamuyi uTswangirai sekuveze okunenyi kanye nenketshabetshabi ekhona kubandla le-MDCT.
Ibizo nguPrezia Ngulube. Ukuxotshwa kukaMakhuphe eBuhera emfeni kaTswangirai kubonisa inkethabechabi esebantwini baseshoneni. Kubonisa ukuthi abantu besiNdebeleni ababonakali njengabantu abangabakhokheli ebantwini baseshoneni. njalo futhi ukuthi umakhuphe engumama ophethe iMDC ngalelo hlobo abonakale exotshwa emfeni kaTswangirai obe ngumongameli weMDC kubonakalisa ukuthi uTswangirai naye ubevele emsebenzisa umakhuphe ukuthi athole abantu bakithi bemathebeleleni
ukuxokozela esililweni sobe ngumkhokheli weMDCT kuthiye abantu bedabukile njalo lokhu ukungezwani lokufuthelana kukhangelele ukuqhubekela phambili ebandleni lasemulini. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Vuka maulele Studio 7 sesitholakala ekuseniseni ngo 6:30 a.m.
Kuhlelo lwe The Connection namuhla sikhangela imbali kamufi umnumzana Morgan Tsvangirai yena obekwe izinkulungwane zabantu emzini wakhe eBuhera namuhla. Nxa lifuna ukungena kuhlelo thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu leFacebook eleVOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla ngo-8 o'clock ntambama lilami uNtungami Linkomo lojonga kandemiri.
Singakangena esigabeni silandelayo othi ke sikhangele izivela kumanye amazwe ngamafitshane. Umphathi ntambo wezobudlelwane be-Ethiopia lamanye amazwe omhlaba uthi akula nkinga elizweni lelo kwezomvikela laloba kulomthetho wokuhamba-hamba abantu bekhululekile o-state of emergency ngeviki edluleyo. Abebutho lakwele Rwanda babikwa bedubule ixuku leziphepheli eziphakathi kwenkulungwane ezintathu lezine zakwele Congo ezifole ezitshengisela zisiya emahofisini enhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations zikhonona ngokungaphathwa kahle enkambeni yeziphepheli eyekiziba. Umhlangano wekhomishini ebona ngokukhumisana umlotha obukobulawayo umiswe ngabatsha abenhlanganiso yemthwakazi abatshengisele emhlanganweni lo besithi abafuni ukukhulunyiswa lilunga lale ikhomishini elikhuluma ulimi lwesishona. Ikhomishini le ibunjwa ngabantu abayisitshiyagalombili abayisikhombisa ngabakhuluma ulimi lwesishona okukhuluma isiNdebele enguye oyedwa. Ubathabile Masuku sethulela loludaba ngugcweleyo ekobulawayo.
Kuthe kuqeda ukwethulwa amalunga ale ikhomishini, abasakhulayo bahle basukuma bathi abafuni kukhulunyiswa ngolimi lwesishona, bethi akuvumi ukuthi bakhokhelwe ngabantu abathunywe ngumongameli Emmerson Mnangagwa, bethi nguye owakhokhela umbhuqazo weGukurahundi. Omunye walabo abatshengisele kulumbuthano, umnumzana Mthandazo Ndlovu, uthi basola ukuthi kuthunywa abantu abakhuluma ulimi lwesishona abayibo abaphatheka kumbhuqazwe.
Bathi ireconciliation
and reconciliation yakhona nxa bezokhuluma lathi amandebele besixolisa bathuma abantu besishone not to that
omunye njalo osakhulayo okhethe ukubizwa ngokuthi ngumlemba uthi bebekhangelele ukuthi icommission le itshengise ukuthi imele ilizwe lonke kufakwe abantu abadabuka endaweni ezichiyeneyo zelizwe abakhuluma indimi ezehlukeneyo ukuze bemukeleke lapho besiyakhulumisana labantu
besikhangele ukuthi ngabe phela kuba khona amakhalane phela ngabe kuba khona amavenda ngabe kuba khona amasuthu ukwenzela ukuthi hayi sazi ukuthi hayi ngempela i-commission imele ikhangele inhlelo zelizwe lonke
Umnumzana Khoni Dube osebenza lenhlanganiso yebhetshu likaZulu uthi babona bedelelwa kakhulu ngokuthunyelwa ikhomishini elabantu bohlangothi olulodwa. Uthi njalo bacatshulwa ukuthi kuthunyelwa abantwana abazalwa ngemva kwesikhathi sombhuqazwe.
Ikusidelela abasenza khona ekubuyeni bezokhuluma ngesishona and into esicaphulayo ngabantu abazalwa ngemva kombhuqazwe owayenzakalayo. Sifuna ama-CV abagcweleyo khonaphana basitshele iqiniso ukuthi bona vele bahloseni.
Umnumzana Angleston Sibanda ongumqondisi we-Shalom Project esebenza njalo leqembu le-Gukurawundi Focus Group. Yena ke uthi bayajabula ngokutshengisela kwabasakhulayo laba ethi yiyo yodwa indlela yokuthi abantu bazwakale njalo ethi ubuhlungu beminyaka edlula amashumi amathathu abantu befuthelene ugcina sebudabuka ngendlela ezinje.
Ubuhlungu be-over 30 years asonto encane so abantu abaqondile ukuthi benze njalo kodwa nithemba ukuthi labo ngemva kokuthi ba basebe demonstrate bazananzela ukuthi still have to move forward kube le way forward bahlale phansi umhlangano uqhubeke
omunye walabo abahlaselwa ngumbhuqazwe umnumzana Charles Thomas uthe abantu laba badla imali ngokuhamba bethunuka abantu izilonda ngokubabuza ukuthi kwenzakalani ethi waganyulwa ikhanda waswela ukwelatshwa
making millions of money ukuzolalela thina thina sibika kezi ngespreadsheet esengabuya nasiyabhalaka I've never been hit. Instead, I only 750 at 30 CT scan.
Omunye njalo owayelibutho ngesikhathi seGukurawundi unkosikazi Queen Maligwa laye uvumelane lo Thomas ethi bakhahlanyezwa kakhulu ngesikhathi kuqala umbhuqazwe njalo kusehlukaniswa ishona lendebele njalo iningi lafela ukuba ngamandebele.
Sesifike Khwekhwe between Khwekhwe andoma bekude roadblock lapho kwakuyitshila zona. Sathi kasama babuqanyulela khona amandebele wonke engamalanga yemhlubulo angene ngayo. Sathi kasamishe ebhasini kwethusa kwathi mandebele uko. Masishona uko.
Umfundisi Ray Motsi uthi umsebenzi wabo ngokulungisisa isehlakalo seGukurawundi ngokufaka izisekelo ezivela ebantwini njalo abantu bathole ithuba lokutshela amakhomishina ukuthi bafunani.
Sizama lapha njengabantu ikakhulukazi abefundisi ukuthi sifake izisekelo. Izisekelo lezi inkulumo ezivela ebantwini ukuthi bachasise bona ngokwabo ngokwazi kwabo ngokubona kwabo isehlakalo lesi ukuthi saye kanjani
omunye wamakhomishina okhulume le studio 7 umnumzana Leslie Ncube uthe bazaqhubeka njengecommission bexoxisana loZulu bethatha imbono yabantu bonke
sizaqhubeka njengecommission siyengeja ama stakeholders wonke especially ukuthi bezwisise injongo yeprogram leyi
Umhlangano wanamhla ubujonge ukuthi i-commission ithole ukuxoxisana labantu bethole imbono kaZulu mayelana lodaba lweGukurawundi. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Siyabonga bathabile. Lokhu sikudaba lunye bekulokufuthelana izolo edolobheni leGwanda lapho i-commission ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission iqale umsebenzi wayo wokukhulumisana loZulu kubunjwa indlela uZulu angaxolelana ngayo ngodaba lweGukurawundi. UZulu uthi ufuna labo abalesandla kudaba lombhuqazwe weGukurawundi bakhulume iqiniso njalo bajeziswe. Inengi lithi commission le kuzamelelayo ibunjwe kakutsha. Okunengi asikuzweni ku Albert Ncube esemajawundeni eGwanda.
Iningi labantu belikulumhlangano liveze ukukhathazeka ngendlela ikomishini le ebunjwe ngayo lisithi igcwele abantu bezomba ngazwe abangaba labo baphatheka kudlakela olwayehlela uZulu ngesikhathi sombhuqazwe wegugrawundi. Amalungu ekomishini le abekulumhlangano abalisa usaphethe isikhundla somgcinisihlalo umka Enias Gwedere unkosazana Lilian Gwedere. Umntakamphathi Ntambo obona ngezenzakalo ezansi yeMandebeleni uLeslie Ncube, umnumzana Godfrey Chada, nonkosazana Patience Tiradza. Umnumzana Mbuso Fuzwayo ebheji likaZulu uthole indlela le ikomishini ebunjwe ngayo.
Igcwaliswa amashona wafakwa indebele eliyi-1 angikwazi whether it's either to address the problem or ukuyigqibela kumbeni yimali.
Unkosazana Juliet Nkiwane yena uzole amalungu ale komishini esithi ngabantu abaphatha intambo kwezombusazwe.
Asingakhulumini ngegrawundi yodwa, asikuyeni ku-2008, asikuyeni kwabo-2004, sasitshela sigidi nasestadium sisiyathakazela.
Unkosazana Linda Mpofu uthi kuyadingeka ukuthi labo abalesandla kudaba lombhuqazwe bajeziswe.
Ama-perpetrators amanesila khona, amanye akhona ezindleleni lapha sihlala la. So when i-truth isiphumile, sicela ukuthi kube le-justice. Ngoba i-peace lokuthi ngireconcile nomuntu, yena engangizange ngazange ngimbone, kumbe kungaze kube le-justice eyenzakalayo, kuzaba nzima kakhulu, kuzaba buhlungu.
Osakhulayo uDaniso Mpande uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uzamela ahlaliswe phansi le ikomishini aveze akwaziyo ngodaba lwegugrawundi. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi wabumba le komishini ukuze kube lokuthula elizweni njalo uZulu kumele akhulume bhadla okumhluphayo emoyeni wakhe. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawunden eGwanda.
Ngesizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika. Njengohulumende weMelika sizimisele ukuxhasa uhulumende weAfghanistan ngenhloso yokuthi kube lokuthula kanye lenhlala kahle kulelo lizwe. Ngakho sisebenza gadalala ukulwisana lamaqembu amalwecatsha aweTaliban leHakan. Indlela engcono yokufeza lokho yikuqopha inkokheli zamaqembu la. Kungakho ugatsha lwezemali kuhulumende weMelika usebeke eceleni imali yokudinga inkokheli ezine zeTaliban kanye lezimbili ezeHakan. Inkokheli leyo igoqela umnumzana Abdul Kader Basir, Abdul Basir Hafiz Mohamed Paul Palzai, Gula Khan Hamidi Fakir Mohamed, abancedisa amaqembu amalwecatsha ngemali. Inyathelo leli lisekela imizamo kamongameli weMelika yokulwisana lamalwecatsha, njalo silethemba lokuthi uhulumende wePakistan uzasincedisa. Lapho lizwe udaba oluveza umbono kahulumende weMelika.
Okwezemidlalo, owaye ngumqeqetshi weHighlanders njalo engumsekeli kuqembu lama-Warriors uBongani Mafu uthi lokho elwisana lokuthola imali engange-R200,000 ayikweledwa liqembu leBotswana. Okunenge asikuzweni kuMartin Ngwenya ekhona le eHaveron kweleBotswana.
UMafu osephendukile ukuzoqeqetsha kweleBotswana uthi lokho engakatholi imali yakhe engamapula ayizinkulungwane amabili, R200,000, ayikweledwa liqembu leMotshwedi Centre Chiefs lona elidlala ezingeni eliphezulu leBotswana Premier League. Isikwelede lesi sadaleka ngesikhathi uMafu eqeqetsha iqembu leChiefs ngomnyaka ka-2016-2017. Kodwa iqembu leli lehluleka ukubhatala iholo lakhe, imali yaze yaqonga yafika ku-R200,000. Kodwa uMafu uthi yena imali ayisebenzelayo uyayifuna.
Iclub lana ayikangibhadala imali, ngahambisa isikhalazo sami kuzifa, labo bakhanya banyathela indaba yami, so angikwazi ukuthi bazayilungisa nini, but ngayireporta kuzifa ngapha iBFA ithi yona kayikatholi incwadi evela kwabakithi ekhaya. So ngisamele labo ekhaya ukuthi babone ukuthi ngifuna imali engayisebenzayo. So ngisamelele imali nengakhuli lana angeke ngayikhohlwa.
Uthi iziphathamandla zeChiefs ziyantela zisitha kulalutho uMafu azalwenza.
Babona abesenda Chiefs bayasilekela nje, bathi even izifa leyo engiyiripote kibo banabangani khona ngani into yami vele izasifela njenjalo. So hayi, mina ngimelele ukuthi ngizwe ukuthi kuthiwani ngoba ngiyaba-trust abakithi ukuthi bazamncedisa.
AbeBotswana Football Association bathi bona abangaze benze lutho bengakatholi lutho oluvela kuzifa, kukanti isikhulumi se-chiefs sithi noma nje bekwazi ukuthi bayakweleda umafu wakhathesi kabalayo imali yokumbhadala. NginguMartin Gwenya oyindaba ze-Studio 7 ngisahaburon kwele Botswana.
Siyabonga Gwenya, ihlelo seluphelile. Igama nguChris Gande, lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.